Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 3 ngomabasa 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba elapha ngokuthi EMDC sasikhabona ukuthi abantwana vele yibo i-future of kusasa. Sase sithi vele siyenze i-program leyi ukuthi umntana yibo abasakhulayo abantwana vele i-hope yabo ama elections engabuya bengakarejista vele abasoziisiwini.
Abasakhulayo bebandla le-MDC basungula uhlelo lokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise ukuze bavote kukhetho oluzayo.
Silahlekele kakhulu bebandla le-MDC, sikhale kakhulu lemuli yakwesibindi, silahlekele kakhulu imuli yakwesibindi, ngoba indoda le hayi ibitshengisele ukuthi indoda sibili ekade idonsa umsebenzi wesizwe ngendlela eqophile.
Ibandla le-MDCT lithi lilahlekelwe kakhulu ngemva kamgcinisihlalo walo eMathebelele North, umnumzana Thembi Nkosi Sibindi. Abasekeli bebandla le-ZANU-PF bayatshengisela besithi oqoqa inhlelo zaleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere kumele axotshwe kubandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Abasakhulayo bebandla le-MDCT sebesungule uhlelo lokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise ukuze bavote kukhetho oluzayo. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama ngokugcweleyo.
Bebegiya behlabela ingoma eziphezu kwalo mkhankaso webeleka mwana tiyende beletha umntwana sihambe abasakhulayo laba bewuphawula emkhosini owenzelwe emzini wemfakhosi eHarare. Okhokhela uhlangothi lwabontanga kwe-MDCT umnumzana Hepimo Chidziva ukhuthaza abasakhulayo ukuphatheka kukhetho ngobuningi ukususa umbuso kamongameli Robert Mugabe.
Sapeza kuvota 7 o'clock panovarwa polling station. Ndiri kutaura is publicly because it's our public.
Sesiqedile ukuvota ngo-7 lapho kuvalwa khona ama-polling stations. Lokhu ngikukhuluma mgceke ngoba kuza kuba segcekeni, siyezwana. Wonke oyabe sevotile ubuyela ku-polling station yakhe. Lusuku olulodwa nje empilweni lapho ozinikela khona kuba uza kudla ukudla kwakho kwantambama. Lapho oyabe uvotele khona kungoba ufuna ukulondoloza ivoti yakho. Lunye kuphela usuku ngomnyaka ka-2018. Lapho ozinikela khona ukuthi ngizolala e-polling station lapho ovotele khona.
Ngasikhathi sinye abasakhulayo laba bakhuthaza abezamabandla okholo lwesiKristu ukuba bafundise abasakhulayo abakiwo ngokuqakatheka kokuphatheka ukhetho luka-2018 kusiya phambili. Umgcini sihlalo wabasakhulayo ku-MDCT eHarare umnumzana Paul Gore-Gore uchazisa ngenkuthazo le kwabezinkonzo.
Ndakasada chimwe chinhu kuti kuna ma-churches atisi kunyanya kuwana kurudziro yakanyanya. Ma-churches ndirikukumbirawo.
Sengananzelela ukuba luyasilela usekelo kwabokholo lwesiKristu. Ngiyalicela lina abamabandla ezokholo ukuthi likhuthaze abantwabenu bazwisise ukubana ukuphatheka kwezokholo kungasisono.
Beyikhona le nkokheli ye-MDCT okubalisa ummeli wemfakose edalele ephalamende unkosikazi Paulina Mpariwa ukuzaxhasa abasakhulayo ekuphawulweni kwalo mkhankaso.
Indaba elapha ngokuthi EMDC sasikhabona ukuthi abantwana vele yibo i-future of kusasa. Sase sithi vele siyenze i-program leyi ukuthi umntana yibo abasakhulayo abantwana vele i-hope yabo ama-elections engabuya bengakarejista vele abasoziisiwini.
Bebekhona njalo labazali abagoqela unkosikazi Florence Motsi oyisakhamuzi semzini wemfakose.
Ngithi kuhle kakhulu ngoba thina bathiya endlini thina siyovota khona ngale bona befeki. Yes, kungcono ukuthi sihambe lapho. tese vota ndaoni. Sva chaka zale lokuti nina. Vota nini hine LMP leyo kusasa. China sasi mpeli. Sasi kamba tini. Bona, you are my president au kusasa.
Unkosikazi Motsi ole minyaka engamachumi ayisithupha lane yokuzalwa ukhuthaza abazali ukuba bachiyane lomkhuba wokuchiya abantu ababo emakhaya lapho besiya vota kanye lokuphatheka kwezombusazwe.
Khonapha sibone abantu bana bedonsa sibadonsa kathesi ngoba sibone ukuthi okwabadala lokuyana haya kusakwenzi. Sebesi kubezela ngemuva so sifuna ukuthi sihambe phambili. Manje nxa zingahamba la madala wona awa 93 asikhambelani so ukuthi sibafake endawonye so sidonse kanye kanye hayazi baye siyabathiya ngemuva thina sihamba phambili abantu kaye behamba phambili.
Abe-MDC bemukele ngenjabulo lumkhankaso osungulwe ngontanga ngokwabo ngoba kuyibo insika yentuthuko yesizwe njalo ukuphatheka kwabo kukhetho kungokungaletha inguquko kwezombusazwe elizweni. Inkokheli ye-MDCT ithethele lithuba ukwazisa amalunga alo ngezomkhosi wamabandla ezombusazwe akhankasela uguqulwa kwezokuqhutshwa kokhetho elizweni owenera ozokwenzelwa e-Africa Unity Square ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection kusasa sixoxa ngomkhankaso okhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngobunengi kukhetho luka 2018. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa lilami uNtungameli Nkomo. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi lilahlekelwe kakhulu ngokufa kukamgcinisihlalo walo esabelweni seMathebeleland North umnumzana Thembi Nkosi Sibindi yena ubhubhe ngomgqibelo. USibindi ubhubhele esibhedlela seWange lapho agijinyiselwe khona ngemva kokubhewuka kwemota ayehamba ngayo duzane leCrossdate elubhekise eVictoria Falls. Unobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zalelibandla umnumzana Beniko Bebe uthi balahlekelwe ngumuntu obeyindoda emadodeni njalo uthi bakhala kanye lemuli yakosibindi.
Nxa sokuhambe abantu abanjengosibindi kutsho ukuthi ke hayi sesilahlekelele kakhulu ikakhulu esigabeni seMandebelele. Siphinde sithi njalo silahlekele kakhulu njengebandla le-MDC. Sikhale kakhulu lemuli yakosibindi, ilahlekele kakhulu ke imuli yakosibindi ngoba indoda le hayi ibitshengisele ukuthi indoda sibili ekade idonsa umsebenzi wesizwe ngendlela eqondile.
Ungamchaza njengomuntu obenjani uSibindi, kuyini eliza kukhumbula kakhulu ngaye?
Esingakukhumbula kakhulu ngithi indoda ekade isibindi njengebizo layo, njalo indoda ekade sinxa isukuma ikhuluma ibingayesabi. Ikhuluma lokho okufaneleyo kufanele ukukhuluma ngaleso sikhathi. Njalo ube ngalandaba lokuthi ke ungekhuluma lo muntu onjani, ubekwazi ukuthi awabeke amazwi akhe abantu bezwe. Lanxa kuukuthi ke kulala kungani kuyakhulunyiswa nakhona abantu bephakamisa amazwi yena, ubekwazi ukuthi alungise ilizwi lakhe akubeke lokho okufanele akubeke, engasabi lutho, engaziki lutho, kodwa abeke inkulumo njengoba injalo. Ibiyindoda njalo elesikhathi sokuthi ilalele abanye abantu nxa kukhuluma, ilalekile ukuthi ke into eyenzakala yenzakala njani, ifake ke imibono yayo andibana esenalela abanye abantu. Njalo ngathi ke ibiyindoda ekade siyibambile sibili Mathebeleland North Province, ekade uchairman Mathebeleland North Province ubeyibambile. Kukhanya ukuthi hayi sibe themba elokuthi ke hayi sizabuyela ku-2000 lapho ekade siyathola khona i-100%. Njalo kube kutsho lokho ezimisele ukuthi uzimisele ukusebenza ngamandla wonke ukuthi akwenekise lokho.
Lilolwazi yini lokuthi uzangcwatshwa nini njalo ngaphi?
yebo ngise Victoria Falls uzolongikhulumisana ke lezihloko zakhe ke kulokuvunyelana ukuthi uzancwatshwa esilobela emzini wakhe wakwabo isidumbu sizasuka eVictoria Falls sihambe via Bulawayo abese siyancwatshwa esilobela ngomgqibelo onalo obuyayo.
Umnumzana Bednigo Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zeMDCT sixoxela ekobulawayo. Abasekeli bebandla leZANU-PF abangena kumakhulu lamhlanje batshengisele besithi bafuna oqoqa inhlelo zaleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere exotshwe ebandleni. Abanye abatshengiseleyo bebethwele ibhokisi lesidumbu benamabhakane alotshwe okuchotoza uKasukuwere. Omunye obechothozwa ngabatshengiselayo laba ngomgcini sihlalo wesigaba seMashonaland Central umnumzana Dixon Mafios obikwa ebalekile ofisini yakhe ekuseni lapho kuqalisa lokhu kutshengisela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Well, abantu balelungelo lokuchabanga indlela abachabanga ngayo. Kodwa enye into kumele sinazo ukuthi ihlanganiswe leyo ilendlela eyokwenza izinto ngayo. And akumelanga siphambuke kuleyo ndlela sikule sizo okunye okutsha okuza sisethela esikuthi ngesilunga ama-presidents azawarongo futhi. Umuntu wakulelungelo lakhe lapha eZimbabwe njalo even nasemhlanganeni futhi abantu balamalungelo abo agcweleyo. Kodwa kunendlela ezafakwayo ezokuthi nxa ungasuthizekanga lokho kumele kuhambe ngendlela leyo. And mina ngokwami I hope ukuthi ngabe silandela khonokho ukwenza ukuthi kusasa singabi lama-problems sesibona lona ezizinto asizihambisanga kuhle.
Khonokho okwenzakalayo kungakutshengisa na ukubana kulobunzima ebandleni njalo kungaphazamisa ekhethweni.
Well, mina into engiyibonayo sibisibile kulona ebandleni lethu phakathi lapha bakhona abanye asebengenile phakathi bengenela isinqumo esijodwa kuphela esokuzobhidliza umhlangano bephakathi ngoba sokubonakela ukubana umhlangano wethu awubhidlizeki ungaphandle. So ngiloku kukhona sikuthi hayi sesinabantu esihamba labo kodwa singahambisani labo emcabangweni bona bevele beneinjongo zabo ezokubuya uzobhidliza umhlangano wethu. And ngiyakhuleka ukuthi ngabe abadala singahlala phansi masinyane sifake amakhanda ndawonye sikhiphe umthakabuloze engene emzini wethu ukwenzela ubana nxa ukhetho lubuya lubuye lusithole simile siqinile sibambene ngoba nxa kungela kubambana kunampumelela phakathi. This power akukusadingakala sokuthi sibambane sibe nyandanye andubana sizikhangela ke okwamavoti.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF obexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudabalunye umongameli Robert Mugabe usole ukutshengisela kwabasekeli bebandla leZANU-PF namuhla esithi akusizi ngalutho. Umgabe obesamukela izipho aziphiwe ngamalunga edalele parlamente ezibalisa inqola yokuhambisa iwheelchair lewatshi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube.
Kungakumangalisa lokho nxa ukungakumandeli okwenzakala kuZANU-PF kusukela kukhongresi yabo eyedlulayo ikhongresi okwathatha khona kwathiwa amandla wonke esephiwa umuntu oyedwa umuntu lo kungumongameli engikhokheli yebandla lakhe. iZANU-PF kathesi iphethwe umkhuhlane owodwa, umkhuhlane okuthiwa yi-succession. Badinga indlela, baphenda indlela ngokuthi ngubani ozathatha intambo zobukhokheli bezanu-PF kusuka kuRobert Mugabe. Konke lokhu kwenzakalayo konke lokhu kungakumangalisi ukubale njengendlela yesiquphequphe sokudinga sokuncintisana sokugwenyana sokuhlukulana ukwenzela ukuthi omunye abe yiye ozaphuma enguye osemqoba ekuthini athathe isicoco sokuba umkhokheli wezale siyeke. Akula eyenzakalayo ngaphandle kwakho nalokho. Isikhathi sokuthi kutshintshwe umkhokheli wezale siyeke.
Lava abatshengiselayo babikwa besithi kuxotshwe uKasukwere, umnumzana Jonathan Moyo labanye. Ubona ungani nxa bengaxotshwa laba alisoze lisala lixega ibandla leZANU PF?
Angithi wenza ukhanyela usithi ngabe waxotshwa laba ulibale ukuthi kumele ubuye lemvakalwane unalezeleli ukuthi bona labo ukuthatha mhlala baxotshwe indlolo yabo kuthiwa yibo abathina kuxotshwe umjuru wahlala kubuzana-ke ukuthi manje umjuru engaxotshwa izalo iphefi ngasala ixa igandaka baphinda futhi kwathiwa yibo bendimanyalo ekuthiwa i-G40 akade besithi kakuxotshwe uChris Mtswangwa akuxotshwe lawona la ama-emavikeleni akade la uChris Mtswangwa ezihlaleni ezikhundleni ukwenzela ukuthi bona bathole ithuba mhlawumbe elokuthi bakhankasele ithuba lokuthi kaloku abathatha ubukhokheli upresident Mkabe. Namhla sokutshintshile.
Umnumzana Nhlanhla Dube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Asithi bafuna ukukwenza ngeqiniso lonke. Ngakukenziwa lutho olutshengisa ukuthi abantu bakithi bangakhululeka ukuthi
umphathintambo obona ngohlelo lokukhumisana umlotha olwe-National Peace and Reconciliation, umnumzana Phelekezela Mphoko, uthi abantu abangelancwadi zokuzalwa ngesizathu sombhuqazo weGugurahundi bazaqala ukuziphiwa kuliviki ngurhulumente. Umphoko utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi uhulumende uza kupha njalo ama-death certificates labo abafelwa izihlobo kulumbhuqazwe. Wengeze wathi uhulumende uzaqala njalo ukuhlela kuhle amangcwaba ajikelwa khona abantu abaningi lebutho le-5th Brigade. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owake waba ngomunye wabaphathintambo be-National Peace and Reconciliation, umnumzana Moses Mzila Ndlovu.
Asithi bafuna ukukwenza ngeqiniso lonke. Ngakukenziwa lutho olutshengisa ukuthi abantu bakithi bangakhululeka ukuthi bakhulume ngesiga lesi abasibonayo. Ngokwazi kwethu abantu bakithi bavele bethulile, bahlulukelwe and bazondile ngento eyenziwa yiZANU PF. Umphoko yimemba yeZANU PF. Into le yenziwa yiZANU PF. Ukuthi umphoko ukuthi kuthatha ngapho ukuthi athathe icala elingaka alifake ezandleni zakhe ukuthi yena ngiyoza kunika ama-death certificate. Ekhokhela lolu hlelo lungaqondanaga naye uhlelo oluqondana ne-commission ye-National Peace and Reconciliation. Into yakuqala esingambuza yona ikuthi ubufakazi nxa beza kunika incwadi lezo ababufunayo ubufakazi bani, ngoba abantu laba izihlobo zethu ezabulayo eGugurahundi elesiye zacathayo esingazaziyo ukuthi zinga akuzange kube lama-death certificate. Eyiyona nto emqoka lapho ukuthi nxa usuyanika umuntu incwadi etshengisa ukuthi nguye nalowo wazalwa nguzibanibani, kumele ukuthi xa engumntanakhe ahambe ephethe into kayise kumbe kanina athi ukuthi mina ubaba wami wabulawa yiGugurahundi. Nxa umphoko engasoze aphindza linto ukuthi ama-death certificate bafuna ukuthi bawaphe njengokubana kwenzakala ukuthi abantu babulawa ngabantu bezanu abeGugurahundi, kubhalwe encwadini leyo bengakaniki lezi ncwadi zokuthi umuntu ungumntwana womuntu obulawayo, kungazakali ukuthi wabulawa kuyini. Ngoba akukho emthethweni into abafuna ukuyenza kathesi ukuthi baphonge uyanika umuntu incwadi kungalabo ufakazi bokuthi umuntu lo uzalwa ngulowo muntu owafayo. And ngiyaphinda ukuthi into ekade iqakathekile lapho ukuthi batsho ukuthi abantu laba bazanikwa ama-death certificate yini, okuzabhalwa kuma-death certificate lawo okuyimbangela yokufa komuntu yikuphi.
Ungasuthiseka alubana luhanjiswe njani lolu hlelo?
Okokuqala, Ngingafikiseka nxa kuyukuthi kakula muntu wezanu kulolu hlelo ngoba akwenzakala ukuthi umuntu owadala ulutho abe nguye ophambili ekuzameni ukuthi lulungise. Into yakuqala, that is why sasisuggest ukuthi kube le-commission e-independent. Into engasisuggest ukuthi i-commission e-independent ayi-commission ekhokhelwa ngabantu abafana lo Mphoko ngoba kathesi njengominista uzezifaka enguye umuntu ophambili ku-commission kayikasebenzi, kathesi kayila muntu. Umuntu owayekhethiwe uSiro Ntebele obhubhayo. Kakula muntu osekukhundleni lesana. Ukuthatha advantage kungaka appointa umuntu oqinisekileyo. Mina ngasuthiseka aluba kulomuntu owakhethwa ukuthi akhokhele i-commission le, njalo ekhethwa ngendlela ekhanyayo, lokho esingathi transparent way of appointment.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu wake waba ngumphathi ntambo ogatsha olubona ngohlelo lokukhumisana umlotha olwe-National Peace and Reconciliation. Live Talk namhla sixoxa ngokutshengisela kwabalandeli bezanu PF abathi kumele umnumzana Sevia Kasukwere axotshwe kuleli bandla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amasotsha kwele-Ethiopia aphathisa ekulwisaneni labalwa becatsha besi-Muslim abedlulisa amalawulo kwele-Somalia abe-Al-Shabaab abikwa esesuke esigabeni se-Somali ese-Galgudud. Okwenze abe-Shabaab laba bahluthuna indawo ye-Elbeh namhlanje. Umkhokeli webandla lezombusazwe elama-conservatives obeyinhloko kahulumende kwele-Serbia usenqobe kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe ngesilinganiso esikhulu ohle wathembisa ukuqinisa ubudlelwano lamazwe angentshonalanga kanye le-Russia. Kwezempilakahle namhlanje sikhangela isinqumo somthethwandaba we-Western Cape High Court kwele-South Africa osuphe imvumo yokuthi abantu abadala balime kanye lokusebenzisa imbanje emizini yabo. Sokulokwesabela ukuthi lo mkhuba ungahle ungene kuzinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa. Kanti ke abanye bathi sihle lesi sinqumo ngoba imbanje ziyelapha. Kuvika uBenedictine Sapho ekwele South Africa.
Ngokusho kwesinqumo esethulwe umthethwandaba we-Western Cape High Court, izakhamizi sesilelungelo eligcweleyo lokulima, ukugcina lokusebenzisa imbanje emizini yazo. Lesi sinqumo silandela indaba eziningi ezingene emthethwandaba kwele South Africa. Zilethwe labo abafuna kuvunyelwe ukusetshenziswa ngokusemthethweni kwembanje. Iningi labo yilabo abokholo lwesi-Rastafarian kanye lalabo abathi imbanje zilusizo kakhulu emkhuhlaneni efana lwemvukuzane lesithuthwane. Umthethwandaba uthi kwalela abantu kusebenzisa imbanje bezihlalele emizini yabo yikwephula ilungelo labo lokwenza abakufunayo sitha kungahlukumezi abanye abantu. Loba kunjalo kutholakala ulazo imbanje ezitaladeni loba uzibhema kulokhu kulicala. Lesi sinqumo sesemukele ngezandla zombili labo abebevele befuna imvume yokusebenzisa imbanje ukwelapha. Amazwe anjengeMelika asevumela ukusetshenziswa kwembanje ukwelapha imikhuhlane egoqela imvukuzane. Kwele South Africa baningi abebelwela ukuvunyelwa ukuthi bayisebenzise ukwelapha umkhuhlane wemvukuzane. Kukoqela lamalunga edale lephalamende. Isiphathamandla sebandla leDaha Party kwele South Africa, umnumzana Jeremy Acton, uthi batshaya umpululu ngalesi sinqumo.
We actually now can go home and plant our seed, and if the cops arrive tomorrow, our defense of private...
Singahamba manje ezindlini zethu siyelima imbanje zethu. Nga amapolisa engafika efuna ukusibopha, sesilelungelo lokuzivikela ngitsho lasemthethwandaba. Imbanje zisipha impilo nempilakahle.
Omunye wabebelwela kusetshenziswa kwembanje lezi ngokusemthethweni, unkosikazi Michael Clark, uthi vele bekukwephulwa kwelungelo labo ukwalelwa ukusebenzisa imbanje.
Nobody has ever died from cannabis anywhere in the world. No death certificate has ever been signed with the...
Ayikho umuntu osowake wabulawa zimbanje emhlabeni jikelele. Ayikho incwadi yomufi eseyake yabhalwa ukuthi lo ubulewe zimbanje. Kulilungelo lami ukufaka emzimbeni wami yiloba yini engiyifunayo.
Ngakwelinye icele esizalwane seZimbabwe unkosazana Ntando weNkosi Moyo uthi sebesesabela ukuthi iningi labantwana beZimbabwe abakhulela kule South Africa bazakhula bezithola lula lezimbanje bese besebenzisa ngendlela ezingalunganga.
Indaba yokuthi South Africa ivumele imbanje izoba lomthelela omubi kumaZimbabwe akuleli lizwe ngoba labo bazoyithatha bayidobhe bazihlanyele lapha baphinde bafuna ukuzidlulisa eboda bayezihlanyele ekhaya bethembe khona ukuthi asuke baboshwe lapha.
Kuthi kungenzeka futhi kube lula ukuthi zigcine sezingena eZimbabwe lula njengoba zizabe sezicwele kwele South Africa okungenza labangaguliyo abafuna nje ukuzibhema bazithole lula.
Le nto le ilomthelela omubi. Abantu basekhaya nabo basebezofunda imikhuba engayisiyo ba kula muntu ozobe njani ngoba vele imbanje bayasebezilima nabo sebelazi emajaradini nabo. So ukuzithwala bazisekhaya ngoba kula muntu ozobasesha bazophuma lazo vele.
Ngakwelinye icele udokotela Johan Klassen uthi lo manje bekhona bakholelwa ukuthi imbanje zingumuthi kuningi okwenza zingalungeli umzimba.
From a medical point of view, it is extremely harmful. It's a psychoactive drug.
Kwezempilakahle imbanje ziyingozi, kanti ke ucwaningo lutshengisa ukuthi zibangela umkhuhlane wengqondo owenza umuntu acine engasazi ukuthi yini enelisa ukuyenza lalokho engenelisi ukukwenza.
Abezempilakahle bona abavumelani ngokuthi imbanje lezo ziyayelapha yini imvukuzane kumbe hathi, kodwa ke abale mvukuzane kumbe ezithuthwane bona bathi ilusizo kakhulu. Ngakho amazwe onke kufanele avumele ukusetshenziswa kwayo ngabalale imikhuhlane. Nalesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Kwezemidlalo namhlanje, iqembu le-Highlanders liqale kuhle kakhulu kwimidlalo yalo ye-Premier Soccer League izolo. Kubika uJoseph Njanji.
Leli nani lingaphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lelanyakenye lapho kwahlohlwa khona amagoli angamachumi amabili lambili 22 ngeviki lakuqala lemidlalo ye-PSL. Ngeviki lakuqala nyakenye kula midlalo ephele kungahlohlwananga, kodwa lo nyaka imidlalo emine iphele zingutshikilobhanqa kungela qembu elenelisee ukulitshayela emambuleni. Nyakenye kule qembu elilodwa elinqobe ngemva kokuhlohla kanye kusithi amanye ayehlohla kabili loba kathathu, njalo kula qembu elahlohla ukwedlula kathathu. Lo nyaka ke kube lamaqembu amathathu anqobe nge-1 kanya, njalo lawa ngabalisa ele-ZPC Karibhalu na elitshayele Haumine ngomgqibelo, elengezi Platinum elitshayele Black Rhinos ngomgqibelo njalo, kanye lele-FC Platinum elinqobe le-Dynamos ngesonto. Abe mabili kuphela amaqembu anqobe ngemiklomelo emibili kusiya phezulu, njalo lawa ngabalisa ele-Highlanders lona elitshayele Bulawayo City nge-2-0 ngesonto, kanye lele-Chickenini elibhaxabule le-Bantu Rovers nge-5 kanya ngomgqibelo. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo leqembu le-Highlanders, umqeqeshi weBulawayo City uMandla Mpofu uthe akulahlwambeleko ngokufelwa, njalo bakhangelele ukudlala kuhle kumidlalo yabo elandelayo.
Ngibona sidlale kuhle kunganani nje siwasisenza amapoint athi siwafuna, sidlale kuhle njengeteam but siyaphambili, ngibona sizalungisa but nje hayi abafana bangibile badlala, ngibona ngathi bonke bayezikuhle kweli phutha nje asatholanga amapoint athi but sizalungisa sidlale.
Iqembu le-Chickenini ilo lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngoba lihlohle kahlanu, ukuthi ngemva kwalo kule qembu le-Highlanders lona elihlohle kabili. Endaweni yesithathu kulamaqembu amathathu alingene ngemiklomelo langamagoli, njalo la ngabalisa elenkezi Platinum Stars, ele-FC Platinum kanye lele-ZPC Kariba. Kusukela kundawo yesithupha kusiya kundawo yetshumi lantathu kuhlezi amaqembu alo mklomelo owodwa ngemva kokuba ngutshikilobhanqa emidlalweni abephatheke kiyo. Lawa maqembu ngabalisa ele-Capes United, ele-Shapani Mine, ele-Chapungu, ele-Triangle, ele-Harare City, ele-Yada, ele-Cholocho kanye lele-Wange. amaqembu angakatholi ngisho lodwa umhlomelo ngabalisayele Black Rhinos, ele Dynamos kanye lele Haumine wona ahlohle kanye kuthi elisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane ngelebulawayo CT elihlohlwe kabili iqembu elijeke amanye engalaneni ngelebantu Rovers lona elihlohlwe kahla.
Siyabonga Jahalezani, solivalelisayo ngutungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.